iphase le esikuyo esibili singakhangela ukuthi isiafekte kakhulu iZimbabwe abantu abaningi bagulile ngibona ngani uhulumende ngathi akuzange kube lama lessons learned from the first iCovid yakuqala so uhulumende kade emele ekhangela ukuthi kuyini angakufunda from the last time so gathesi ungakhangela ukuthi abantu makhaza ordinary people abakuma communities ungakhangela ukuthi i-report kade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongrove I mean okobulawayo bekhulumela ukuthi eSongrove hospital kathi kungalabantu abakhona empilo ungakhangela ama-numbers akhona ukuthi kade kulabantu abalutshwane kimi kutho ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because uyabe ngala mali engala ndlela yokuthi afike ngendaba yama-lockdown restrictions so uzafica njalo ukuthi even ama-vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama-vaccines ona lawo abantu makhaza-ke so mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe yikuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe meaning that umuntu noma osebenzayo ongasebenziyo kutho ukuthi uhulumende kumele adinge indlela njalo eyokuthi abe nguye okontrola imali ezathenga ama-vaccine lawo
njengekomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende kukhona yini elake lakuxoxa kuleli dala okuphathelane le-COVID-19 le mithi le kumbe okunye
kukhona esake sakuxoxa kodwa njengoba iripoti yethu ingakaphumi ngangivunyelwa ukuthi ngidisclose esiyabe sikuxoxile ngiyabe sengephula umthetho but kukhona sibili even kathesi kukhona esikuxoxayo lamhla besile committee meeting ku-Zoom ekuthiwa yi-virtual meeting